uhulumende wathi evula izikolo lezi wathi yena uzathatha wonke amanyathelo ukuthi avikele ababalisi, abantwana besikolo, lezisebenzi, like lapha ngikhulumele ancillary work, laba abasebenzi esikolo abangasobabalisi. Kodwa akwenzanga konke owawumele bekwenze ukuvikela wonke umuntu otholakala esikolo ukuthi azithole efikelekile kulo mkhuhlane. Waye ngisitsho njalo ukuthi kawuthathanga konke lokhu. Wayevele ethembisile yena uhulumende lapho evula izikolo ethena wonke umbalisi lamntwana wesikolo kwezamekashi ukuthi bonke bazathestwa umkhuhlane. And ngokubona kwamalubana sathestwa sonke izikolo zingakavulwa khona phana, uteacher, umntwana wesikolo, abasebenzi esikolo, bona abantu abangasobabalisi abasebathe ancillary work. Aluba savikela kakhulu abantu abaningi. Wayethi okwakuzenzakala ukuthi ezatholakala ela umkhuhlane lo babehle bebona ukuthi bavikele njani abangakabi lawo la yena lo lawo bamsize njani. So okutsho ukuthi savula izikolo sonke abalomkhuhlane labangela mkhuhlane, kwaba idiba-diba ezikolo. And that's why now sibona umkhuhlane sokuqala ukumemetheka ezikolo phandle la.
Ziyalandelwa yini iziqondiso zokwenqabela lomkhuhlane?
Eziningi izikolo othi ufika khona uthole akula running water, akula ma-sanitizer, abantwana bageza ngamanzi nje just lakho nxa amanzi ekhona. So siyamangala ukuthi imali ababekhuluma ngayo ukuthi babeyibeke eceleni ekwakumele ibe yiyo encedisana lezikolo ukuthi zitholakale zila ama-requirements, lokuthi ezinye izikolo ezihlangana lazo lapha zila yona nje just basic hygiene. Kuba lobunzima obutholakala izikolo, uthole ezinye izikolo ezilabazali abazwisisayo sezicela uncedo ebazalini ukuthi benelise ukuthenga izinto ezifunakalayo for ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID. Okunye engibona engani kuqakathekile ukuthi kwenzakale, njengoba nje uhulumende simazi ukuthi ezikhathini eziningi siyamxwayisa kodwa kwenzima ukuthi basilalele thina njengababalisi. Mina engibona engani kungasiza kakhulu ukuthi u-teacher labantwana besikolo wonke umuntu kathestwe, kwazakale lo mkhuhlane longela mkhuhlane kuzasisiza.